Babuthene ngamakhulu abasekeli be-CCC emathuneni emavukutafara namuhla bephekelezela uMasaya zehla izinyembezi abanengi befuthelana kakhulu ngocuku omunye wabo abulewe ngalo. UMasaya uthunjwe ngeviki edluleyo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO labasekeli be-ZANU-PF wazotholakala efile umzimba wakhe uganyulwe waganyulwa ngezikhali i-CCC ethi kungaba ngamabhemba. Uthunjwe ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe phambilini kokhetho lwama-by-elections emavuku. Ekhuluma emngcwabeni lo, umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthe igazi likaMasaya livalelwa ezandleni ze-ZANU-PF lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe kubuhlungu ukuba imuli kaMasaya isilahlekelwe ngubaba othiye abantwana abathathu esithi abantu kumele batshengise ukuthukuthela ngokuvotela i-CCC kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-9 ngoMpalakazi.
Going to be a new leadership in Zimbabwe. There is going to be a God-fearing and a God-loving government in Zimbabwe.
UChamisa wengeze wathi uhulumende we-ZANU-PF kumele athiyane lokuthumba abasekeli bebandla lakhe ngokuphangisa. Amazwi akhe agcizelelwe ngobona ngenhlelo zokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe ibandla lakhe alilani lokwenzakala kubasekeli be-CCC esithi nxa kukhona ukwethuselwa kumbe udlakela abebandla leli kumele bamangale emapholiseni.
Whoever perpetrated this crime,
sifuna ukuba owenze lokhu agwetshwe kwelinye ilanga.
Isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Human Rights Watch zithi uhulumende kumele aphenye lolu daba kujeziswe labo abenze lobu budlova. Abanengi abakhulume emngcwabeni kaMasaya bamchaza njengomuntu owayithanda ibandla le-CCC njalo ekhankasa ngokuthula engumfundisi njalo ozithobileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.